እንደሚሪ ዶክሰምና ፕራክሲስ ጀርማያ
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 Nhlangula 2023 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Jabulile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi lizwe lalwelwa bebamnyanya ubaba babonile kusini laba kwethu namurecognize as inqawe bekungakalungi. Siyabonga kakhulu uMendabeni.
Amakhulu lamakhulu abantu namhlanje babuthene esikoleni se-Emerald Primary School esisechipinge esigabeni seManicaland bethakazelela impilo kamoyi uReverend Ndabaningi Sithole ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli babe siyakulwa naleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho, abantu bekumele bakhethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujikiliyo.
Amabandla aphikisayo bakhala ngokuthi imali abazigcine emabhanga ezokuhlawulela ukubhalisa kunomination court isikhukhuzwa ikuwa kwedola leZimbabwe.
Ngiyabonga ngikunjobi simisiyo siyananzelela namhlanje ukuthi abantu abaningi babuyile kuzobukela umdlalo ka Division 1 kodwa vele ibona ke umdlalo we Southern Region Division 1 8 yalapha uyachaza ngokungakhakelaya ku PSL ukalutshwana ukuthola abantu behlusa ama goals kodwa lapha ama goals vele yakukwazi ukuthi is guaranteed.
Sebe Daniela emidlalweni yesigaba sika Division 1 abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokumiswa kwemidlalo ye Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Amakhulu lamakhulu abantu namhlanje babuthene esikolweni se-Emerald Primary School esisechipinge esigabeni seManicaland bethakazelela impilo kamoyi uReverend Ndabaningi Sithole ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watshonayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo esechipinge.
Bekuculwa lemigido yendulo abantu bemangweni wasechipinge bejabulela isinqumo esithethwe nguhulumende esokuba uSithole aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ekhuluma kulumbuthano emele umongameli welizwe unkosikazi Opamchinguri uthe ngabe ilizwe kalizange libe labantu abafana loSithole ngabe kalizange lithole inkululeko.
Writing on the spirit of unity, the new dispensation has initiated the process of celebrating our revolutionary icons and heroes. It is imperative that we recognize the deeds and revolutionary ethos championed by our founding fathers.
Ukhulumeke sithi ukhulumende uphumelele isinqumo sokuthi uthole aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe loba nje wayelembono eyayehlukile lowaye ngumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe. Lokhu kuzozelwe lilunga leZANU-PF Central Committee obesembuthweni lo uMnumzana Chinga Dube. Indodakazi kaSithole unkosikazi Sifiso Sithole Baro uthe njengemuli bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende lanxa kuthethe iminyaka eminingi ukuthi ayithole inhlonipho okwakumele ayithole kudala.
Jabulile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi lizwe lalwelwa ngoku bebamnyanya ubaba but babonele babonile kuse labakwenza ukungamrecognize as iqhawe bekungakalungi. Siyabonga kakhulu umengameli Dr.
Kodwa incitshiwe zombusazwe umnumzana Thembisani Tungagwa uthi kuyamangalisa ukuba iZANU-PF ikhethe ukuhlonipha uSithole ngalesi sikhathi.
Bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abesigabeni seMasechipinge abesigabeni sesindawini bengaba ngabantu abangabona uitinje umuntu oqondileyo. Undabaningi zimele sinanzelele ukuthi waba umpresidenti wezanu bona umngameli okhona kathesi bengakaziwa ngamafeature ningatsho njalo.
Imbali kaSithole yona iminjani nxa sikhangela umngameli Mnangagwa lokunye konke okwenzakalayo kathesi?
Imbali kaSithole ngamafeature esithi ngama-nationalists. Kumele sinanzelele ukuthi i-NDP yathi ifonywa ngo-1960 uSithole babekhona, kwaba le zaphi uSithole babekhona. Kwathi sokufonywa ke iZanu uSithole nguye waba ngupresident wokuqala weZanu.
Umkhosi wanamhlanje ungenwe ngabantu abaningi abagoqela abamabandla aphikisayo abezokholo abemuli labangane. USithole waba umkhokheli webandla leZANU-PF wokuqala lapho libunjwa ngomnyaka ka-1963 waxoshwa kuleli bandla ngomnyaka ka-1975 esithethwa umlandu wokuba ngumthengisi. Abanye abangathathiswa ngalesi nqumo sokuxoshwa kwakhe baphuma ebandleni leli basungula elinye abalibiza ngokuthi iZanu-Ndonga, iningi labo ababedabuka emngangweni weChipinge. Ngemva kokuba ilizwe selithole uzibuse, uReverend Sithole wahlukunyezwa kakhulu nguhulumende owayengumongameli umunye umnumzana Robert Mugabe, okwenza wabanjwa ngamandla ukubaleka elizweni esiyaphephela kwamanye amazwe agoqela eTanzania naseMelika. Lo nyaka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphume lo mcabango wokuthi kumele inhlonipho aphiwe inhlonipho iqhawe lesizwe okumangalisa abaningi. Ingcwethi ezicubulela zombusazwe zisithi kungaba liqhinga lokuzama ukuthola amavoti abantu baseSpinge njengoba ukhetho lwalonyaka solusondele. Ngimele iStudio 7 ngiseFreedom Farm eChipinge ngumndondolozi Ndlovu.
Abakhangelele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka bemele amabandla aphikisayo bakhala ngokuthi imali abazigcine emabhanga ezokuhlawulela ukubhalisa kunomination court isikhukhuzwa yikuwa kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lele Melika. Lokhu kubikwa kulakho kudala ukuthi abanye babo bagcine besehluleka ukungena kukhetho. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ihlele ukuthi idale lokubhalisa labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. I-nomination court lizahlala mhla ka-21 Nhlangula, kodwa abamabandla aphikisayo bathi inhlawulo yokubhalisa ukuncintisa inengi kakhulu. Ngakho-ke bemukele ngenjabulo isinqumo esenziwe yiConcord sokuthi idale lePhalamende lihluzisise limbadalo. Umongameli weZimbabwe Patriotic Party umnumzana Kwanele Hlabangana uthi bayamukela impumela yedale mayelana lenomination fee.
Omunye wethu wezopolitiki obengenile ecourt lapha kade kucubungulisiswa kutsha ngodaba lolu kukhangelwa ngabojaji ukuthi kambe kuqondile na. Kungakho isinqumo abasikhiphileyo ngesekuthi basazakhangela lolu daba kusiyafika kuviki ezayo. Esithemba ukuthi nxa sokuphuma umphumela wokugcina kuzahlehliswa naleyo ntengo ekumele ibhadalwe, ngoba okuqakathekileyo ukuthi sithole inkokheli eziqotho.
Umnumzana Ndodana Moyo uMabhalane jikelele wezaphu uvumelane loHlabangana.
Lokhu sikuthatha njengenhlamba ngoba obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli, babesiyakulwa laleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho, lokhu yikuthengisa ilizwe, ayisikho okwalelwa ngabadala. abantu bekumele bakhethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujikileyo.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, kobulawayo umnumzana Sweven Chirodza uthi ibandla lakhe alilamali.
Ama-nomination fees adulayo kangaka enzela ukuthi kube yinto egwenxa i-Citizens Coalition for Change ngoba bayazi bona ukuthi i-Citizens Coalition for Change kayitholi lutho ezimalini ezibuya ngohlangothi lwe-Political Finances Act. Sebeyenza ukuthi kudule kakhulu ukwenzela ukuthi sehluleke ukufaka ama-candidates ezindaweni lezigabeni ezijeneyo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uchaza kabanzi ngokwephulwa kwelungelo loluntu lokuphatheka kwezokhetho.
U-Section 67 we-Constitution yeZimbabwe wenza kucace kahle kamhlophe ukuthi bonke abantu beZimbabwe beleminyaka engu-18 kusiya phezulu balelungelo lokuvota okhetho olukhululekileyo. Kanti ke nxa sebeleminyaka leyo eyamukelekileyo kusiya ngokuthi yiliphi ihofisi bavotelwe ngabantu nxa bebathanda. I-nomination fees ezafakwa yizekhi zithatha lelo lungelo zililahlele esiloteni. Izekhi ukuthethe ngemali isithe yona amahofisa athengiswa nxa ufuna ukuba ngupresident iba ngonothileyo. Kuyavalela amaphathi angelabantu abanothileyo, kwenze futhi izikhundla zithengiselwa abantu abalemali kumbe izigangi ama-syndicates asponse abantu bathathe over i-governance system umbuso welizwe.
Ibandla elibusayo leZANU-PF liyahlawulela amalunga alo azangena kukhetho i-nomination fee okwamanje okusemthethweni ozafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele ahlawule inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola eMelika i-$20,000. Ilunga ledale lephalamende mende inkulungwane eyodwa i-$1,000 kuthi ozafuna ukuba ngukansila ahlawule ikhulu lamadola eMelika i-$100. Izolo idale le-Supreme Court lethule umlayo wokuthi izekhi ihlolisise intengo ye-nomination fee kulandela ukuphanyekwa kwendaba le ngumongameli we-Nationalist Alliance Party umnumzana Divine Hove esola umthetho owe-SI 144 of 2022 owahlela inhlawulo zokhetho ethi ziphezulu kakhulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampakafo bembula.
Zididekile izakamizi zedatata ematshetsheni eGwanda South lapho okubikwa ondofa abaxhwalileyo sebethwalise abafundi abangamantombazana lababalisi besifazane amagabha avuzayo osekudale ukubana inengi labafundi lingasayi esikolo. Abazali bathi bakhathazekile ngoba lokhu kuzaphazamisa abafundi ababhala imihloliso lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela ngolwesihlanu lweviki edlulileyo, iningi labafundi besikolo seDatata Primary babikwa bengasayi esikolo ngenxa yabondofa ababikwaze bevuke ubhova. Unkosikazi Omet Noni oyisakhamuzi seDatata uthi sesiside isikhathi lokhu kusenzakala kodwa bekuhlasela ababalisi kuphela.
Pele iqalise ngithi nomnyaka ophelileyo kusenzakala kakhulu ematitsheni kungakaze kubuye ebantwaneni. Ematitsheni bekhanya engalali engobusuku bethi bahlukuluzeka ngendaba enjengeyona le. Enzeni kwamanje sukusebantwaneni kakhulu abantwana abangamankazana ograde 7.
Umnumzana Progress Moyo esinye njalo isakhamuzi seDatata uthi iningi labafundi kalisaye esikolo ngalolu dubo.
Kuleyi viki kukhanya kuqalele ngemande ukuthi bangafundi baze kuyefika iFriday bengabuya esikolo kuze kulungisiswe kusiyafika iSaturday bekuthenjiswa ukuthi kulabantu abazabuya bezokubamba lokho ngondofa.
Unkosikazi Gale Spanda ongumgcini sihlalo wekomiti yabazali besikolo seDatata uthi bakhathazekile kakhulu ngalokho kwenzakala kulesi sikolo.
Sokubuya ebantwaneni qale ngomunye kwamphelekezela kwamkhipha ngakibo bamdobha ngabo past 8 ebusuku egangeni. Umntwana lwana babuya la ekhaya vele ngasakhulumi. Khathesi sokubangenela emaklasini njengoba libone isikolo kulabantwana. Ngene u-grade 6 namhla kule 2 abaningi vele babuya abantwana sebehlezi. bathi bazaze babuye kungadlulisa ukulungiswa lokho.
Ukhansela kawa 2 eKwanda North uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi kusasa yabafundi abazabhala emhloliso ka-Grade 7 lonyaka iluvilibana.
Abantwana baphonga ukuthi nasebephapheme laphana ngemva kokubana sebethandaziwe ngibe bafuthwafuthwa. Abathi babona ungabantwana okuncinyane okubili umfana lenkaza. Abanye bathi baphonga ukubona bekugidagida phambi kwabo. Umntwana ahlala ethuka tshayo lovalo. Sibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakala ekakhulu Grade 7. Ngikhangela isikhathi abasuka kiso, isikhathi se-COVID. Abafundanga abantu babekhathi sebe-affectekile ngakhona oko kwenzakala. Kabafundi ngikhuluma ngisenza nje Grade 7 vele kabayi khona esikolo.
Usobhokwe Tatata, Mnumzana Dickson Dube, uthi kukhona abakwenzayo njengezakhamizi. Uze lolu dubo luphele.
Imizamo esesiyenzile sibili sizamile ukuthi sidinge abantu abangasincedisa ukuthi uhlupho lolana luthini thini. Ngikhuluma nje kathesi ke kulomzamo esesiwenza ukuzama ukuthi abantu kuze ncediswe esikolo lapha nokuthi kubonakala ukuthi kwini okuthathinda. Emhemu lokuthi kungabe ungokabani njani hayi asikezwa lolu.
Emnyakeni edlulileyo phansi kwedatata esilibe. Omongikazi ekliniki labo bake bakhala ngokuhlukunyezwa ngondofa kwaze kwabizwa siyazi. Kuthi nyakeni esikolo seGwaqwe Primary eKwanda North abafundi labo bama ukuya esikolo ngenxa yabondofa. Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezemfundo ngalolu daba yehlule njengoba bebengadobhi incingo zabo labo makhalekhukhwini babo. Kuthi le mibuzo ethunelwe enkundleni yeWhatsApp layo ibingaphendulwa.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseTatata ngingu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations isungule inkulumo lele Russia izolo ngokuphathelane lohlelo lwesiphala sokudla olwe-Black Sea Grain Initiative. Lolu luyilo olulawula ukuphuma kwesivuno e-Ukraine sithengiselwa kwamanye amazwe kusetshenziswa izitiki zemikhumbi eziselwandle olwe-Black Sea. URebecca Greenspan unobhala jikelele ohlangothi olwe-United Nations Conference on Trade and Development nguye okhulumisane lomphathintambo wezobudlelwane be-Russia lamanye amazwe omhlaba uSergei Veshinin. Okwamanje wathi ke singene kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuwa kwamandla edola leZimbabwe. Iningi labesifazana elizama ukuziphilisa ngelithengisa ezitaladini impahla ezehlukeneyo. Sixoxa lo Nkosazana Debra Mukhaza, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ukuze sizwe ukuthi baqhuba njani umsebenzi.
Nxa sesiyawoda sokusiba lobunzima ngoba uyofunda ukuthi nxa ngithengisile into yami ngithi maybe $100 angithi sengihambile ukuthi ngiyohoda phela kade sisachapha amabhoda sesiyakhona lekobobotswana kobo-South Africa sibantutshwane sesichapha abaningi bangikhona sesithenga kuyizitolo okuncane khona lokho okwavela khona ngale sokugcwele khona abakobulawayo yikho lapho sesigijima khona ufike uyelayina khona usithi uyahoda. Uhlupho olukhona yikuthi i-rate yangikhona ngalelo langa uzathola nxa kade uhode ingubo nge-$15 izulu namhlanje nxa sebeyi-cross rate sebefaka nge-rate yabo yanamhlanje uzathola ingubo lana kutsho ukuthi uzagcina usuyihoda nge-$20 umayesa ukuthi $18. At the end of the day nxa sufaka lawo kuyimakhapho kwakho kokuthi lawo uthole imali yokuthi lawo uprofit uzathola ukuthi usuzawoda then ususwele amacustomer ngoba amacustomer ayabe lokhu ekhangelela ukuthi hhayi izolo ngiyithenge ngemali endlaka kanti namhla sekhwezwe kuyini. abathola amaprofit abayibabasebenzayo bona labo abahamba besehoda ngamakhago sibili kubuya itruck maybe elamangakingaki tons you know amakhukhu oil kumbene awayezicathula amapatapata wona laba bebuye bekungenise konke nge-cheaper price but thina sisahoda esisahlumayo siqalisa amabhizinisi ukuthi sihlume so okunye sibulawe amapholisi zona la avuka ekhona etshintshiwe ngohulumende singananzeleli agcina yiwo si-affectayo sibile kusebenzeni kwethu akula kubelo sibile le mali yethu le eyehlayo ekhwelayo yenzani konke khona lokho kugcina kusifaka nzima ekusebenzeni kwethu
manje liyenelisa ukunakekela imdeni yenu ngenzuzo yona leyo encane eliyitholayo
asinawo ama-profit asenza kathi sibe friendly asinawo ama-profit asenza kathi sithuthukise izimuli zethu asinawo ama-profit asenza ukuthi lathi sikhanye ukuthi singabantu abasebenzayo kathi sinxa sikhanyele siyase sibamba ujuni abantu bamabhizinisi amancane abazisebenzayo baba lama-target okuthi by December kumele ngibe sengiyenze ABCD ekhaya sengitshintshile lami isofa lami kumbeni sengitshintshile lami wodrobhu sengithenge ngathi ingcono kodwa khona lokhu i-social nje ukuthi sizibone lathi ngiyiviki lami ukuphuma labantwana liphuma lisiya khona lokomiklisi kumele lisiya kuphikepe lisiyafuqa sebelitroll yokuthi ehotini lathi sike sithenge sikhole or ukuvena ukukhipha abantwana ukuthi behambe nje beyithinga kumbeni bekwezindawo lapho abazikholisisa khona asinakho khona lokho njenge-informal sector ngoba vele sidinda ndawonye asilanzuzo ngemali zethu lezi sisebenzayo okungathi sisebenza vele singathi sizigqili singabantu abanjengalabana abasebenza you know emajele besebenza kwengayidlile ithumo liyayankona yikho sikwenzayo kathi sisebenza singatholi ukuthi vele sidla at the end of the day so ngauhulumende uyabona ngokuphangisa ngendaba lezi zemali kube le mali sibele esebenzayo thina siloyisa ukuthi ngakuba le mali even i-currency eyi-one ombele ezimbili ezizasebenza zivusa umkhono le yethu ezimbabwe ikimele afebeke bebona ukuthi bayenzani ngoba sesibuyela kubo mazero amangalisayo nalana esake zabalekela ngo-2008 sake zabaleka kwathiwa sebekhanselile amazero kodwa imali yankonayo sibuyele yafika khonaphana
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlangange khonapha eWashington DC.
Lelele umsakazo weStudio 7 eyeVoice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo sebedanele emidlalweni yesigaba sika Division 1 abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokumiswa kwemidlalo yesigaba eseCastle Lager Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ihlangano seqondisa imidlalo yenguqu esibanyeni sePremier Soccer League yethule umbiko mhlazi isikhombisa kuyona le inyanga kaNhlangula isazisa uZulu ukuba imidlalo isimisiwe kuze kube umhla osuku lwakuqala olwenyanga ezayo ekaNtulikazi. Imbangela yokumiswa kwemidlalo ikuba kuqhutshwa imisebenzi yokulungisa inkundla yeNational Sports Stadium yona esetshenziswa yiwo wonke amaqembu aphuma esikolweni iHarare. Iyintatheli zindaba yezemidlalo uPraised Midlakama obebukele imidlalo eqhutshelwe enkundleni eWhite City uthi leli lithuba elokuthi abadlala esigabeni sikaDivision 1 labo bebonakali.
Yeah, iPremier League njengoba isimisiwe siyananzelela namhla ukuthi abantu abaningi babuyile ukuzobukela umdlalo kaDivision 1. Kodwa vele wona-ke umdlalo weSouthern Region Division 1 eyethu yalapha uyachaza ngoba ungakhangelayo ku-PSL kalutshwana ukuthola abantu behlusa ama-goals. Kodwa lapha ama-goals vele yabukwazi ukuthi isguaranteed ukuthi it's over one goal per match from both teams. So wathola ukuthi yaphela ngabo-2-1, 3-2 ngoba kunje vele sikhuluma kuthi sowu-3-0 khonapha udlala iChallenge Division leqembu lemakhandeni. So I think abantu bezibona ngabe bezojala la bahle beqhubeke lokubukela imidlalo yedivision 1
kumidlalo edlalelwe enkundleni eWhite City namhla iqembu leBhoso 90 libe ngutshiki lobhanqa 1 ka 1 lele Mountain Climbers kuthi ele Talent Vision libhaxabulele emakhandeni nge 5 kanya ngaseluveve iqembu leZPC 1 ngelinqobele Adachi nge 1 kanya kusenjalo abalandeli bomdlalo wenguqu balinde umdlalo omkhulu okudinga iqembu elizintshantshu zezwekazi laseEurope omncintiswano weUnion of European Football Associations UEFA Champions League kozadlalwa namhla ntambama phakathi kweqembu leManchester City elaseNgilandi kanye lele Inter Milan elaseItaly. Umsekeli weqembu leHighlanders uGod knows Ngwenya uthi yena isifiso sakhe ngesokuba eleCity kube yilo eliphakamisa inkezo.
Mina mbona ngani iManchester City izawina because mina vele my personal wish is ukuthi iManchester City at least takes this uphepha hlathatha aqedelane lakho lokho for this season. Next year sike sibone okunye. Yeah, I think with the style of play that Man City has shown over even good Premier League and also good Champions League, it's a good style of play and the fact that they are already at an advantage. So to me, I think they are going to get this.
UGuardiola useke wayiphakamisa kabili inkezo yeChampions League ngesikhathi eqeqetsha iqembu leBarcelona kodwa wehlala esehluleka ukuphinda iphakamise esengumqeqetshi weCity langesikhathi engumqeqetshi weqembu leBayern Munich. Ifinali yeUEFA Champions League izaqhutshelwa edolobheni laseInstanbul eliseTurkey. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo owerumba uBrilliant Dube ozibiza njalo ngelokuthi Mabrizo ehamba leqembu lakhe eleGhetto Sounds Masters. Bonake sebethule idlalati elitsha elilesihloko esithi Breadwinner bebambisana loThemba Oyoyo. UMabrizo udabuka ePlumtree kodwa ecula eSouth Africa. Nangu-ke exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Sanibonani mahlalensu olibingelelayo engumaBrizo Brilliant Dube ozalwa esigabeni sabothingabamili ePlumtree ongumholi weqembu leMabrizo and the Ghetto Sounds Masters osela ama-album amabili.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukungibhuka noma abafuna usizo lwengoma entsha kule album engikhiphe lonyaka ethi Breadwinner ngitholakala kulezi number ezithi 071 97 45 703. Nginezinye futhi izinamba okwakuya ngithole khona kizo 06 3 99 461. Yikho lapho nitholakala khona yonke imininingwane eniyifunayo leyithola lapho esaxhumana laphana.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Amazwi engawatshiyela abalandeli sicela isapoti bantu bakithi, asisolutho thina singabaculi ngaphandle kwenu. Isapoti yenu iyadingeka kakhulu ukuthi siqhubekele phambili siyenzele okuhle emculweni. I am in it.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje ngilethembali ukholisile umculo kamabrizo walivalelisayo ngifakusethe Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.